VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 24 kumabasa 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni sekuseni lamhlanje
siyasamukela isinqumo lesi ngoba uqakathekile ukuthi abantu abagokekileyo babekwazi imbiko ephuma ngendaba le e-COVID-19.
Umthethwandaba uthi abomsakazo we-ZBC kanye labengatsha zikahulumente kumele basebenzise indlela ezifinyelelwa ngabagogekileyo ukuze bathole ulwazi ngomkhuhlane we-coronavirus.
Angaboni uncedo osolukelwa wabuya ngesikhathi sonalesi se-COVID-19. Uncedo kade lufuze vele lube luvele lukhona kungela COVID-19 yonaleyo, asiluboni kalubuyi.
Lanxa uhulumende esithi seqalisile ukuphathisa abaswelayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe, usizo lolulu bikwalungafinyelelwa ngabanengi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court izolo wethule isinqumo sokuthi abomsakazo we-ZBC kanye labengatsha zikahulumende ezibalisa olwezempilakahle lolokunakekela uZulu kumele basebenzise indlela ezifinyelelwa ngabagogekileyo ukuze bathole ulwazi mayelana ngomkhuhlane we-coronavirus. Inhlanganiso ezimela abagogekileyo ezibalisa iZimbabwe National League for the Blind, iCenter for Disability and Development Trust kanye le-Deaf Zimbabwe Trust yizo ezakhweza lolu daba emthethwandaba, zikhala ngokuthi abanobugoga bokungaboni, ukungezwa endlebeni lokunye ukukhubazeka kabenelisi ukufinyelela imbiko emayelana nge-coronavirus. Kusinqumo sakhe umahluli umnumzana Joseph Mufusire uthe abe-ZBC labengatsha zikahulumende bephula amalungelo abantu abagogekileyo ngokwehluleka ukusebenzisa abenelisa ulimi lokukhuluma ngezandla kumbe i-sign language ngesiNgisi lokungalobi okukhulunywayo emifanekisweni kamabonakude. Umafusire uthe njalo ingatsha zikahulumende kumele zilobe ngendlela esetshenziswa ngabangaboniyo ethiwa yi-braille kumagwaliba alembiko emayelana ngomkhuhlane lo. Njalo lezi ngatsha kumele zincindezele imbiko le kumakhasethi lezinye indlela ezifinyelelwa ngabakhubazekileyo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Center for Disability and Development Trust umnumzana Masimba Kuchera.
Siyasamukela isinqumo lesi esethulwe ngumthethwandaba ngoba besibona njengani kuqakathekile ukuthi abantu abagokekileyo babekwazi imbiko ephuma ngendaba le e-COVID-19. Njengokwazi kwethu ukuthi i-COVID-19 isisabalele umhlaba wonke nje lalapha eZimbabwe ikhona. So ithina besibona njengani imbiko le COVID-19 ibingafiki ebantwini ikakhulu abanga khulumiyo kumbe esingathi aba deaf lalabo abangaboniyo ngoba besibona njengani indlela ezokuthi imbiko yangkhona ifike ebantwini labo abangaboniyo labanga enelisa ukukhuluma kumbe abangazwiyo bekungela ndlela uhulumende abuye lazo ukuthi imbiko le ifike. So umthethwandaba use enqume ukuthi uhulumende kumele adinge indlela ezokuthi abantu abangaziyo labantu abangakhulumiyo labantu abangaboniyo labo babe le information babe lembiko efanana nayo labanye bonke ngoba umkhuhlane lo owe COVID-19 awukhethi muntu
umsakazo we ZBC kwesinye isikhathi besibona besebenzisa i sign language ulimi lokukhuluma ngezandla belibona kungenelanga yini lokho abakwenzayo
ngingathi mina iZBC thina abangaboniyo besinga besingafuna ukuthi yenze lutho kodwa besicela ukuthi iMinistry of Information iMinistry of Health le Ministry of Public Service and Social Welfare babambane basincedise ukuthi sibe le information in braille sibe le information engaba ku audio uma languages atshiyetshiyeneyo ukuze abantu abangaboniyo abalapha eZimbabwe bakwanise ukuthi babekwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ngendaba le COVID-19 kungaba ngama updates kungaba yini information so isicelo sethu bese ngakhangela nanga ngeZBC kodwa bese khangele ama ministries lawo ukuthi sibe lembiko kuma formats esikwanisa ukuthi siwa access ethina into eze COVID-19 sihamba kanjani
lina libona ungani abagogekileyo ngokungaboni emehlweni baza phathwa njani njengoba sisazi ukubana kusetshenziswa ibraille lokunye kunjalo umsakazo weZBC liyabalifuna ukuthi usebenziseni
yikunjalo sivile ukuthi iZBC ilayo isign language nxa ukhangele iyabe ikhona ku indaba zika 1 emini le ndaba enizika 8 ebusuku kodwa sesiyakwazi ukuthi sekulenhlelo eziningi kakhulu ezikhuluma ngeCOVID-19 lengoma zangkhona ezahlatshelwa ezikhuluma ngeCOVID-19 esingathi ngama jingles thina besifuna ukuthi lawo ama jingles lenhlelo zona lezo kube le sign language inkulumo ezandla ukuze abantu abangu deaf labo bakwanise ukuthi babekwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ngendaba le COVID-19 bengazivikela njani njalo bengavikela njani abanye yikho okunqunywe ngumthethwandaba ukuthi sokumele iZBC yenze njalo ukuthi kube le sign language lapho abakwanisa ukuthi ibe khona i sign language ikakhulu enhlelweni leziyana abathi ngama pre-recorded program lawa ama jingles isinqumo sithi iZBC kumele ibe le sign language
Umnumzana Masimba kuchera isiphatha amandla senhlanganiso yeCenter for Disability and Development Trust ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 Kudaba esisanda kulwamukela ugatsha lwezempila kahle luthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangamachumi amabili lasishiya kalolunye ngemva kokutholakala komunye elomkhuhlane lo kobulawayo kutange. Lokhu kutsho ukuthi asebebanjwe umkhuhlane lo kobulawayo sebelitshumi lanye. Asebefile elizweni lonke balokhe bebane. Lanxa uhulumende esithi seqalisile ukuphathisa abaswelayo abaphanjaniselwe impilo ikuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Abantu abaningi bathi labo bayaludinga uncedo ngoba sebehlaselwe indlala. Iningi ebeliphila ngokubamba-bamba lithi seliphelelwe ngumphako njalo lidinga usizo ngokuphuthuma. Uhulumende yena uthi seqalisile ukupha abantu abayisigidi imali ukuze bazinakekele. Kodwa limali ibikwa ingeneli lutho. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende ukhethe labo abathola uncedo ngokukhangela ukuthi umuntu ulemalini ebhanga. kodwa abanye bathi lolu hlelo kalusebenzi ngoba abantu abanengi kabagcini imali emabhanga ikakhulu abemaphandleni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo meli wesigaba sePinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda.
Ngingazi kwamanye ama-ground, kwelami i-ground lapha ePinga North engkhona kathesi. Angaboni uncedo osoluke lwabuya luvela kuhulumende lozizonceda abantu ngesikhathi sona lesi se-COVID-19. Asikaboni lutho. In fact, nxa kulokuthi kulolutho esingalutsho ukuthi uncedo kade lufuze vele lube luvele lukhona kungela COVID-19 yona leyi asiluboni kalubuyi. Ngemva kwaizolo bensensungwale lapho ke kwaba khona lama floods lapho kade kufuze khona ukuthi uhulumende ngabe uyancedisa abantu bese beqede amalanga amane bebuthene bengela leyo social distancing yakhona nxa yokuthi bebemelele ukuthi bethole ukudla. Ukudla akubuyanga, akula ngitsho lobapha information ukuthi kuyabuya nini. I-social welfare enika izalukazi lamaxegu labanye abafana lalabo okufuza ukuthi bethole uncedo oluvela kuhulumende kungelani le-COVID. Abanye bagcine ngo-January, abanye lo umnyaka lokhu uqalisile kwamanye amawadi abakazake bethole. Ngihambile amawadi amanye agcine ukuthola ngo-February, amanye athona sebelezinyanga ezine. Lapha sikhuluma ngabantu asebelama-65 years kusiya phezulu, ngabantu abangasakwanisi ukuzisebenzela. Kanti vele phakathina kwe-district kutholakele ukuthi izulu belilutshwana umnyaka lo. So okutsho ukuthi okuvela kuhulumende hayi thina kasikakubone, asilakho. Njalo lokho sikumelele nxa kuyabuya siza kuza ukuthi kuyabuya nini.
Umnumzana Ncube uthi bakhangela ama-bank accounts abantu basebephuma loluhlu lokuthi ngubani omele athole usizo. Kungaba kwenzakala njani lokhu ngoba abantu abaningi kakhulu abahlala emaphandleni kabalawo lawo ma-bank accounts?
Angikwazi ukuthi uNcube yena okwakuqala ukuthatha ngapho ukuthi nxa efuna ukuthi enikeze abantu imali zikaZulu, ngoba imali zikahulumende asomali zikamthuli asomali zezanu izimali zabantu beZimbabwe. IParliament yeZimbabwe sikhuluma kanje kathesi kayihlalanga ngoba yasukuma ngemva bokuqalisa kwalomkhuhlane. So ke angikwazi nxa esithi umthuli yena uzakhangela emabhanga ukuthi uyabe siyakhangela obani, ngoba bona sibaziyo phela abala ama-account yibo omthuli labanye abafana laye. Njengoba sisho mina eBinga lapha abantu abangaba lama-account bayabalwa, bambalwa. Nxa labo bantu bembalwa benjalo nxa kuyathiwa khona yiba bayanikwa imali. Asazi ke uZulu omningi ngaphakathina kwemakhaya ongela vele account ukuthi khona yena uzancedakala ngani. So ke ngokubona kwami hayi lokho nje kuzama ukuvala abantu, kakula lutho oluyabuya luvela kuhulumende lusiyanikwa abantu.
Uhulumende ungamkhuthaza ukuthi eluphathe njani udaba lwabantu abadinga uncedo lolo?
Uhulumende lo esikhuluma ngaye nguhulumende olamadoda labo mama abayibo abale mali enengi abayithatha, asazi ukuthi singayithini, but bayitshontsha ngaphakathina kwaleli lizwe. Yibo abalama mayini, yibo abalama industry, yibo abadla imali zikahulumende. Abanengi bakhona imali zona lezo bayigcine ngaphandle kwelizwe. Bekungaba kuhle nje ukuthi khona ngaphakathina kwabo laba abagcwele kuhulumende ngabe bangathatha lezo izimali abazihambisa phandle kwelizwe bezilethe phakathina kwelizwe ukwenza ukuthi zincedise abantu. Kodwa asazi ukuthi lokho singakubona kusenzakala yini, njengoba sibona lezibhedlela bengelandaba. Ngikhuluma kanje seBinga, akula ngitsho lalutho osoluke lwaphiwa nguhulumende ezibhedlela zaseBinga lamakliniki ukuthi abantu nxa kungaqhamuka lomkhuhlane kwenziwe njani. So ke ngokubona kwami omthuli labanye bakhe ngabahambe bethatha imali ababezihambisa phandle kwelizwe ngama-private jets ababewahaya. Imali zibuye zizosebenza ngaphakathina kwelizwe esikhathini esifana nalesi.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumeli weBinga North edale lePhalamende ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eBinga.
O Umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi imuli elabantu abahlanu idinga imali ephose ifike kunkulungwane ezimbili lamakhulu amane 2365 eyokuthenga ukudla kuphela ngenyanga, kuthi nxa isihlangene lezinye indingeko zempilo iba zinkulungwane eziyisithupha lamakhulu aphose angene kwamahlano 6420. Izimstars ithi amanani la ngawenyanga kambimbitho. Umbiko lo uza ngesikhathi abantu abaningi bekhala ngokuthi bayalamba ezindlini ngoba abasaqhubi imisebenzi yokuziphilisa ngenxa yokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo.
Ngibona kuqakathekile ukubana uhulumende akhangelisise isikhwama sakhe i-budget, ngoba nxa sikhayela i-budget ya last year kuningi sibili okungani kwakusiya kuma-ministries amanye njenge-defense le-president's office. Mbona imali enengekhona ngale nje ingahletshunwa isetshenziswe ukuze isize abantu, ngoba nxa sikhangela iningi labantu eZimbabwe alisebenzi. Abanye nje bayasebenzela bathengisa amatamatisi, bathengisa amabheli, kodwa khathesi nxa ukuthi sesile lockdown abenelisi ukuthi benze imali. Sikebe kuqakathekile ukubana uhulumende anikeze imali yona lesi esikhwameni eyimeli isebenze ikakhulu ku-defense, isebenze kuma-trips abatshona beyowenze njengohulumende. Imali le isebenze ukuze isize uZulu.
Uhulumende uthi uncedisa abahluphekayo ngelesi sikhathi se-lockdown ukuthi abanikeze imali yona ifiki nje i-$200. Nxa sesiqathanisa lale imali edingakalayo
kulusizi sibili ukuthi umnotho usehla, so abantu babethola iyona leyo ngoba seziyanilisa ukuncedisa abantu eZimbabwe ayithengi lutho. Kuqakathekile sibili ukuthi uhulumende akuhluzisise khonalokhu, akukhangelisise, azame ukukhanda icebo elingcono ayisuzisize muntu. Kuzamele sibili abantu bebela lezikhwama sibili ezinonileyo ukuze basile ku-shutdown, ku-lockdown le. Siyacela, siyancenga sibili, siyakhuthaza njalo sikhankasela uhulumende ukubana akukhangelisise lokhu, azame ukunika abantu imali etshengisa ukuthi bangabantu, ngabantu baseZimbabwe, ngabantu abadubekayo, ngabantu abadinga uncedo, ngoba iningi labo abasatholi amasalari, iningi labo bayasebenzela bathengisa amatamatisi, bathengisa amabheki. Kuqakathekile kwano uhulumende akuhluzisise khona lokho.
Ungathi abantu bayemukela yini olunye usizo kunhlanganiso yezizimeleyo kumbe kwabezenkonzo?
Bona sibili abantu bayalamukela uncedo oluvela kuma-church, oluvela kuma-NGOs, kodwa uncedo lolu alukwani abantu beZimbabwe. Okuqakathekileyo yikuthi ama-NGOs lama-church wona asiza uhulumende, asibe abangohulumende. Uhulumende kumele atshengise ukubana nguye ohola njalo osiza abantu.
UMnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi izizalwane zeZimbabwe ezilikhulu ezavela kwele Botswana kumalanga edluleyo ebezigcinwe eUnited College of Education kwaBulawayo zisahlolwa umkhuhlane weCoronavirus zisuswe kulindawo ngabogatsha lukahulumende olubona ngokunakekela uzulu ole-social welfare izolo zachiwa eceleni nje komgwaqo ngemva kokutholakala zingelawo lumkhuhlane. Kodwa eziningi zibikwa bezikhala ngokuthi imali eziyiphiweyo yokuthi zigade ziye emizini yazo ibingeneli. Iphephandaba leHerald lona lithi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane esezivulewe ngomkhuhlane weCoronavirus zingamachumi amabili lasishiyangalolunye. Eziningi zazo zibikwa zingabongi. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani balaleli bestudio 7. Okhulumayo ngwise man wakwampofu. Hayi, simo sinzima kakhulu. Mina ngilapha elizweni laseSouth Africa. Umumo nzima sibili. Icorona leyi isidalela olunye uhlupho olukhulu kakhulu. Manje inkinga esikhona ukuthi lokudla ezindlini asiselakho, imali zokubhadala amarenti azikho. Inhliziyo zethu amaZimbabweni noma sihleli noma sifonelana sesitshelana ngokuthi madoda sambe nekhaya. Mina vele sokukimi sokuyukuthi ngayo kuyayenza basithumela amabhasi vele basilayitshe basihambise emakhaya kungcono kulokuthi sishone sivalelwe lapha, sivalele ukudla sila. Siyahlupheka lanxa kubuya lokhu abakuholiswayo thina kasiholiswa, siyabandlululwa njengabantwana abangasoba lapha. So kunzima sibili kakhulu. Cabanga ekhaya eZimbabwe ukuthi umuntu ngabe ukhonale ngabe uyephi lefamily yakhe. Ngoba sokulapha lokuthi uthumele izinto ekhaya uyathumela ngani ungasebenzi ekhaya sebesifa ngendlala lapha lathi sesisifa ngendlala. So kungcono kuyafela emzini wakho eZimbabwe ekhaya kunokufela emazweni. Kunzima lokho esesibhekane lakho lapha eGoli. Kunzima mpela, kunzima mpela balaleli beStudio 7. Hayi, ngiyabonga okhulumayo owayezibene lapha eJohannesburg.
Sanibona iStudio 7, minigama nguJabulani Nkatha enhloza amandla esiphezi ngoBulawayo. Hayi, sihlezi nje emakhaya sivalelwe lapho abantu bayabhodabhoda nje. Hayi, kodwa iningi abantu nje bangathi bahlupha yilaba abadinga utshwala laba abathona bebhodabhodi ezitolo. Amapholisa silawo mpela, hhayi ayashoda lawo ngoba sinamapholisa amabili kuphela. Hhayi, angabathini abantu abadinga utshwala abantu bebaningi kangaka. Hhayi, laba ababuya ngaphandle emazweni kubo-South Africa, hhayi labo sebeyangise kakhulu. Kunini imizi yabazintshakantshaka ingaqedakali ukuthi kuyini? Abantu bazobaxotshwe. Maybe bangaba baningi belapha ekhaya, le government ingabona layo ukuthi ingabathini abantu ibalungisele. I-pressure mpeli ingaba kahle kakhulu uma bengaphenduka emakhaya. Abanye asisabazi, labantwana sebakhanuka abazali abasabazi. Labo sebafelwa, abanye ngogogo, abanye babuya nje abasakwazi bafikela ngaphi ngoba kunini umuntu wabaleka ekhaya. Hhayi, bayangisa labo shema babuye ekhaya.
Sanibonani mahlabi ezulu. Lona likhuluma lo Ncube, lo Moffat Ncube sendaweni yaseSouth Africa. Abantu silenkinga kakhulu ngapha emazweni ngoba njengoba kule hlelo loku-extenda amalanga e-COVID-19, bona ama-South Africans bayabhekelana, i-government wabuya bancedisa lapha abancedisa khona ngemali nani. But thina indlela yokuthi sisebenze ivaliwe, abanye abaningi abase Zimbabwe indlela yokuzisebenza isavaliwe kwamanje. Manje inkinga yakho na ayisibona kunzima kakhulu impilo lapha. Abantu abaningi abasela kudla abala ma benefits abaphiwa lutho. So babe lokhu bevalelwe kona lapha elizweni. Sibona kunzima kakhulu, kungcono babavulela ama border ukuthi abantu sikwazi ukuthi besizihambele semakhaya. Ngaba ngcono kakhulu lokho. Sicela nje mani ngasikhulumela lo uhulumeni foro nowase Zimbabwe mangabe akwazi ukuthi incedise mhlamba asize abuye azothatha abantu bakhe la, ngoba inkinga yenkinga vele sokule nkinga kakhulu la. Abantu sebethwele nzima ukuhlala nje elizweni bengayenzi lutho, bevalelwe yonke into yabo, bengaholi lutho, bengatholi lutho. Ngiyabonga kakhulu.
Sanibonani basakazi abahle. Lingabe livuka njani namhlanje? Okhulumayo ngumamsiza lapha eHaboron. Ngilombuzo ngezinto eziyenzakalayo kulodaba lokuthi kulabantu abahola ukudla. Ngibonile kuthiwa intumbane, injube kunye lolobhengula, bese ngimangala. Sile zihlobo ezihlala khona enjube kodwa ezingakazi zikuhole lokho kudla. Ngithi lokho kudla ikudla okunikwa abantu ngenxa ye-lockdown ekhona ukusiza abantu ngendlala ekhona. Kodwa okungidanisayo ukuthi ukudla kwakhona lokho kukhanya kuholwa ngabantu abayi-1 bona labo okuthiwa babhalisa last year ngo-October. Yibo abahlala bephiwa lokho kudla, kukhanya bebehola kwesibili khathesi, kanti yibo abaphiwayo lokho kudla kokuphela. What about laba abanye abantu?
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele South Africa, uMnumzana Cyril Ramaphosa, uthi amanye amankampani aqhuba umsebenzi obalulekileyo azavunyelwa ukuvula kuqala mhlaka 1 ngenyanga ezayo. Kodwa uthi imingcele yelizwe lakhe izaqhubeka ivaliwe kuthi lozulu laye aqhubeke ehleli ngekhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Ele Algeria lithi lizayekethisa kuziqondiso zalo zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus namuhla, livumele abantu bokholo lesi-Muslim ukuthi bananze umkhosi wabo we-Ramadan. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Idale lePhalamende izolo lipasise uhlelo lwemali engange 484 billion US dollars ezaphiwa izibhedlela ukuze zisebenzise kunhlelo zokulwisana le-coronavirus. Enye yalimali izaphiwa amabhizimusi amancane athwele nzima ngenxa yalomkhuhlane. I-coronavirus isibangele ukuvalwa kwamabhizimusi amaningi eMelika njalo phakathi kwamaviki amahlanu edluleyo abantu abedlula izigidi ezingamachumi amabili 26.4 million balahlekelwe yimisebenzi. Abantu asebebulewe ngumkhuhlane lo kuleli lizwe baphose bafike kunkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000. Usuhlasele njalo abangu 879,000. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba uthi abomsakazo we-ZBC labengatsha zikahulumende kumele besebenzise indlela ezifinyelelwa ngabantu abagogekileyo ukuze bathole ulwazi ngomkhuhlane we-coronavirus. Lanxa uhulumende esithi seqalisile ukuphathisa abaswelayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe, usizo lolu lubikwa lungafinyelelwa ngabaningi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na asidibaneni kwezekuseni njalo ngo-6:30 ngomvulo. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Libe lempela viki enhle.